ukuxotshwa kwendaba eziphathelane lezempila kahle kubikwa kuphansi kakhulu ezweni. Ngakho ke abe Gender Links bekubone kufanele ukuqhuba uhlelo lwemfundiso lolu emizameni yokukhuphukisa izinga lokulotshwa kwendaba zempila kahle ngenhlonipho. Ofundisa intatheli izindaba ngohlelo lwezempila kahle lamalungelo abantu umgcini sihlalo we National University of Science and Technology Journalism Department emele iGender Links eZimbabwe umnumzana Thabani Mpofu uthi ukulotshwa kwendaba zempila kahle ikakhulu amalungelo kwezocansi kuphansi kakhulu
okwamalanga lawo amabili siyabe sifundisa intatheli izindaba ukuloba izindaba ezimayelana lempila kahle lamalungelo abantu zikhangelele ezocansi yikho lokho esibona samuthi sincedise abatatheli bezindaba ukubana babhale indaba ezilohlonzi
umqondisi wezempila kahle kukhansile edolobho lakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi umansipala ulazo inhlelo ezibona ngezempila kahle emacansini ukuvikelwa kwemikhuhlane lokulondolozwa kwamalungelo abantu emakilinika abo
ukhansile wakobulawayo mayelana lamalungelo ezocansile kondliwa kwabantwana imuli sexual reproductive health disvele sinamaklinikhi ethu kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu mayelana lezokondliwa kwabantwana mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning silalokhu esikubiza sithi ngama-youth friendly corners ukuthi labo abasakhulayo abalenkathazo ezimayelana lezocansi lokuhlela izimuli beze bazothola lolo ncedo.
Intatheli izindaba yeNewsday engene kumfundiso yalamuhla uNqobani Ndlovu uthi uhlelo lolu luzabancedisa ekulobeni indaba ngezempila kahle kungela bandlululo.
Ukuthina njengentatheli izindaba ama-issues akhane ama-sexual rights njengabona izindaba besingagxili kakhulu kakhulu besikhane kakhulu ezepolitics ezebhora elendazi kukanti kuzinezinto esingabhalisa langazi ngolezi ziaffecta even that intatheli izindaba
unobuhle mgwaqo intatheli izindaba yeumthunywa laye ugcizelela kulokhu
siyananzelela ukuthi lapho sihlala khona lapho esivela khona lapho esisonta khona abantu abanjengama gays and lesbians ama key populations kasiwamukeli kuhle but abantu laba abanye bakhona sinanzelela ukuthi bazalwa benjalo ayisikho ukuthi bayazinza. So I guess ngenxa yokuthi sesifundile and we are going to have an opportunity to talk to these people sibabone sikhulumisane la kuza siphathisa ukuthi nxa sesibhala next time kuzanceda ukuthi khona abantu labi society ibamukele.
Intatheli izindaba yesites unkosazana Tanaka Murerwa uvumelane lomgwaqo
nxa sikhangela laba abantu umphakathi ongafuniyo ukuthi ubamukele labo abathi nxa bengabo baba bebe lemizwe labanye abangabo baba laba ngomama baba lemizwa ngabanye omama ukuthi umphakathi wethu okwesikhathi eside ububancindezela laba bantu ungafuni ukuthi uthuthukise amalungelo abo yebo yesiyazwisisa ukuthi isiko lethu lesintwini alikuvumeli lokho kodwa abantu laba kumele sinanzelele lakho ukuthi abazenzi ukuthi babe sesimeni abakiso ngakho ke njengentatheli zezindaba silomlando ukuthi sifundise umphakathi ngezinto eziqhakathekileyo okumele ukuthi izenze ukuthi sithuthukise amalungelo abantu bonke
ukulotshwa kwamalungelo ezempila kahle kukhanyelwe lezemacansini kubikwa kuphansi kakhulu kusezingeni lokuthathu ekhulwini ucwaningo lwe-Gender Links luveza ukuba indaba zempila kahle ezwenikazi le-Afrika ziphansi kakhulu nanko bekubone kuqakathekile ukuhlomisa intatheli izindaba ngokulotshwa kwalezi ndaba ngenhlonipho okungalulazi labo abayabe belotshwa ngabo ngimele i-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.